Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Alinga livuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo omhlazi ku 8 zibandlela 2024 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje kusungulwa umkhankaso okhetho lwe by election kusigaba sephelandaba chabalala lixuku le CCC elithi unkosazana Mo Blessing Chuma nguye ozamela lesisigaba hachi umnumzana Gift Ostalos Siziva.
Hayi ubaba uStolosi elijahe liqeqetshileyo njalo elifundileyo elihlakaniphileyo lonke liyalazi bekumele abakwazi kumbe kufanele abekwazi ukuthi nxa ibandla lithe kakame lizamdeploya kwezinye indawo laye alalele khonoko.
Ukukhuphuka kwentengo yokudla sokufika kuzinga eliphezulu kulandela ukufakwa kwemithelo yeVAT.
Impilo yabantu izabanzima ngenxa yokuthi ngaphandle kwamatheksi lesiwakhangeleyo njalo esikhuluma ngawo kuvele lonyaka kukhanya ukuthi kuzaba lendlala. Siyakwazi ukuthi nxa kusiba lendlala intengo yezinto eziningi iyakhwela.
Kodwa emabhanga udubo lokusilela kwemali lubikwa solunganeno.
Imali yebo kuyalayinwa but hayi sokungconyana abantu sebethola imali lula. Izelayenzwayo ukuthi sokunendawo eziningi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Kusungulwa umkhankaso okhetho lwe by election esigabeni sephelandaba chabalala lixuku le CCC elithi unkosazana Mo Blessing Chuma nguye ozamela lesisigaba hachi umnumzana Gift Ostalos Siziba. Umkhankaso lo usungulwe ngomgqibelo kobulawayo. Usiziba lo Chuma benelisa ukufaka amabizo abo emthethwandaba wokhetho owe nomination court nyakenye kukhetho olukhangelelwe ukwenziwa mhla ziku 3 kunyanga ezayo. Usiziba wahambisa amaphepha akhe emele ibandla le-CCC lanxa kulesinqumo somthethwandaba we-High Court esithi abaxoshwa edale lephalamende kumbe Senate la ku-Council ngamabandla abo akumelanga bancintise njalo bemele ibandla abaxotshwa bekulo. Abazi ngokwenzakalayo bathi usiziba ukhangelelwe ukuhanjiswa imithethwandaba kuyona le iviki ukuthi angancintisi kulolu khetho lwe-by election. Imizamo yokukhuluma lo siziba yehlule ngoba ubengaphenduli ucingo lwakhe kodwa senelise ukuxoxa lomunye wabasebenza lomnumzana Chabangu, umnumzana Albert Mhlanga laye obekhona emkhosini wokusungula lomkhankaso.
Ngiyabonga baba Gande, ngikubingelela ngomnyaka omutsha. Isithi hayi thina siwungene kuhle umnyaka omutsha. Siwungene nje siqalisa umsebenzi omkhulu wokukhokhela abantu njalo silungiselela ukuthi ilizwe leZimbabwe silibisele kubanikazi silithathe kumbuso lo okhona. Ukhankaso siluqalisile izolo, senza ilaunch yethu yabanhle kakhulu, abantu babuye ngesikhathi esavumelana ngaso. Saqalisa ngamatheni kwaba yiyelo ishopping center yonke, kwaba lokujabula okukhulu. Sonke siyibukhokheli phose obuhlanganisa iBulawayo besikhona. Bekulami uAlbert Mhlanga, kube khona ubaba uCacaphulu onguye uloya wethu, kube khona ubaba uChabangu onguye uSecretary General, kube lo Sisombuso onguye osidinela ingcebo onguye interim treasurer general wethu, kube njalo lo baba uColette Ndlovu onguye osiqoqela inhlelo lezi, abanye nje ama councillors lama MP empophoma ubekhona, uCharlie Umoyo lo MP lo unyathi la yolobhengula ubekhona, lamanye ama councillors aguqela umama usikhuleleke Umoyo onguye osikhangelela inhlelo zabo mama, kube khona njalo uNomvula obe ngu MP wethu lapha koBulawayo, kube khona njalo uLwazi obe ngu MP eMathebeleni North, lamanye nje ama MP asuka eMashingo labanye abasuka eMathebeleni North. Hayi bekungumsebenzi omkhulu kakhulu bekungumsebenzi omkhulu esiqalise kobulawayo ngoba kulapho thina esikhona yes amalontshi laye azaba khona egweru abe khona la kwezinye indawo lapho esilama Saturday aya ngena mhla ka 3 lapho nje sizimisele ukwathatha phose wonke back ama constituents la asa okwenziwa khona ama recall
manje njengoba leso sigaba besi lo mnumzana Gift Ostalo sesiziba nangu seli senza lisungula umkhankaso omunye okamo blessing ongayiso oka siziba kuhamba njani ungasitshela ukuthi kuhamba njani khona kuzaba lababili na abazancintisana bengabe bandla
hayi ngiyawuzwa umbuzo wakho ukuthi bazabe bebabili bantu bakobulawayo Zimbabwe omuhle bambani amazwi ngesishona ukuthi wayebatha imazwi into ezabe khona mhla ka 3 February kuzabe kule candidate yezano le candidate 1 SCC ekuthiwa ngomo blessing hayi ubaba uStolosi lijahe liqeqetshileyo njalo elifundileyo elihlakaniphileyo lonke liyalazi bekumele abakwazi kumbe kufanele abekwazi ukuthi nxa ibandla lithe kakame lizamdeploya kwezinye indawo laye alalele khonoko so hayi uyakwazi ukuthi mhla ka 3 kuballot box uyabe ngekho yinto njengayiphumputiyo yelo khona bekukuxoxoza nje umfula uziwa abanye bawuxoxoza ngogodo kodwa kwesinye isikhathi uyathi ukhoxoza ngogodo kuhamba ugodo kuphinde kuhambe lawe yikho kuzayenzakala mhla ka 3 ngiyabonga baba Gandhi
lathi siyabonga lokho ngumnumzana Albert Mhlanga ongomunye wabasebenza lo mnumzana Sengezo Chabangu ozithi nguye unobhala jikelele webandla leCCC ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo ukukhuphuka kwentengo yokudla lenye impahla ezitolo sokufika kuzinga eliphezulu kulandela ukufakwa komthelo yeVAT umphathi ntambo wezemali umnomzana Mthuli Ncube wazisa nyakenye esethula uluhlu lwendleko zikahulumende ibudget ukuthi kuza kwethulwa imithelo yeVAT kuntengo ezijeneyo ngalokho intengo yenyama amafutha ezimota isinkwa lembadalo yentuba zomgwaqo ama toll gates isikhwelile kukhangelelwe ukuthi enye impahla yokudla lakho okunye layo kuza kuba lentengo ethexaxa kunsukwana ezilandelayo sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo lezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube
kulandela ukwethulwa koluhlu lokusetshenziswa kwezimali ngomnyaka 2024 esingathi national budget kukhangelelwe njalo kuyenzakala yikho kwenzakalayo ukuthi impahla eziningi zizakhwela kulandela ama tax lawa yiwa bekwayo aza kwenza ukuthi inyama lokunye okudliwayo kukhwele kubangelwa kuyini khona ukukhwela ikuthi imithelo eminingi leyafakwayo icine ifuqelwa kumuntu onguyo thengayo esingathi consumer uzafica ukuthi ama toll gates akhwelile nge 100 more than 100% ifuel ikhwelile lezinye izinto nje zikhwelile ngenxa yama tax ona lawo so kungavele kukhwele izinto zonezo i charge yona leyo ifuqele umuntwini onguyo zathenga kugcineni kuyona leyo ketani yokuthenga bese ngathi i value chain so yikho kokwenzakala izinkwa isinkwa siyakhwela inyama iyakhwela ama drinkers akhwela ngoba siyakwazi ukuthi kwathiwa kuzaba le 0.2% for every gram yechukele khona ku drink so nxa kuyikuthi Coca-Cola bese iyithenga nge $2 lapha nje sebenzisa umzekeliso sokusiya ngokuthi lechukele linganani ukuthi kuza calculatewa ke la ikhwele ngenxa yokuthi i tax le iyabe sithe yafakwa kulokho ukudla okuthe umuntu wakuthenga
manje baphila njani abantu lezinsuku khona sokudula kangaka into ezifana lenyama lesinkwa nxa zingakhwezwa baphila njani abantu
impilo yabantu izabanzima ngenxa yokuthi ngaphandle kwama tax lesiwakhangeleyo njalo siwakhulu esikhuluma ngawo kuvele lonyaka kukhanya ukuthi kuzaba lendlala siyakwazi ukuthi nxa kusiba lendlala intengo yezinto eziningi iyakhwela so ke ngase sihlanganisa uhlupho oluzalethwa ngama tax la asethe abakhona lendlala lesiyikhangeleyo njengoba umkhathi uwome kangaka kuthi ukuthi ke impilo yabantu izabanzima kakhulu osokuzabangela ukuthi inengi lilale lingadlanga inengi lichone lingadlanga kugcine sokubanga bangela ukuthi abanye bagcine sezizinto ezingaqondanga ukuze baziphilise. Ludubo olukhulu kakhulu kulo myaka 2024 esikhangelane lawo, udubo olulunenga kakhulu lubangelwa ke iyo ibudget ethe yethulwa eza kwenza ukuthi izinto zikhwele kakhulu, izinto abantu abaningi bangenelisa ukuthi bazithenge singathi ngama basic goods okuyikho okufunakalayo nsuku zonke, okubalisela osinkwa, okubalisela impuphu lokunye nje, ngoba imithelo yonke leyana isuka iyehlele emuntwini onguye othengayo, isifakwe yakhweza intengo yezinto okumele umuntu azithenge. Udubo lukhulu kakhulu eZimbabwe, sifisa ukuthi ngabe kuthiwa izinhlanganiso ezincedisa ngokudla ziyangenela masinyane ziphathise ukuze abantu bangabulawa indlala, njengoba ke lo mkhathi ukhwame kangaka.
Lo ke ngomnomzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezakhamizi eyebulawa Progressive Residents Association. Kolunye udaba olufanayo, emabhanga udubo lokusilela kwemali lobikwa solunganeno. Indwendwe ezazi siyandise ukuba khona zibikwa sezingasekho lanxa kwamanye amabhanga, ikakhulu ekupheleni kwenyanga kuba lendwendwe kodwa azifani lezensuku ezedluleyo. Sixoxe lesiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo labathengi e-Consumer Council of Zimbabwe, umnumzana Comfort Mujekeza, ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Imali yebo kuyalayinwa, but hayi sokungconyana, abantu sebethola imali lula. Indlela eyenziwayo ukuthi sokunendawo eziningi ukuthi abantu bayakwanisa ukuzuza imali zabo. Abantu baya kumabhenki, abantu baya kumomkhulu, abantu baya kuma-mobile money transfers like abo Ecosure nabo One Money. Indlela zokuthi abantu bathathe imali zabo seziningi, khonokho nako sokwa-reduce i-pressure kumabhanga. Ama-queue asakhona but not as long as they used to be ngesikhathi lesiyana sayizolo.
Sizwa ukuthi bakhona abanye osomabhizimusi abangemukeli idola leZimbabwe, amabhondi lokunye kunjalo, befuna bona i-US dollar kumbe i-rand, ikakhulu konapho kobulawayo. Kuliqiniso into?
Iqiniso, iqiniso. Bakhona abanye bangafuni imali yalapho. Into sesihlanganezalazo is that abanye abafuni imali yalapha total yonke, ukuthi bathi imali yalapha siyifuni. Abanye labo bayakhetha ama-products ukuthi ungangena kushophu yakhe engakwanisa ukuthi ithukela sifuna i-user only. Amanye ama-products you can do this. So kutshele kubathi ukuthi imali yalapha ile ndawo abantu bayeyala khona, liqiniso. Kulabanye bangayifuni.
Kodwa kona kuliqiniso njalo ukuthi kwezinye izigaba zelizwe bayemukela imali yeZimbabwe kula kobulawayo?
Ezinye indawo yebo, but ungase sikhuluma ngama-products, I think kuyafana na-cross the country. Kulamanye ama-products like kule sikhathi esidlulileyo, zanika umzekeliso wethukela ye-brown, abantu bazeyala from i-manufacturer i-unit, bazeyala ukuthatha imali yalapha. Then labana abavumayo ukuthatha imali yalapha eZimbabwe, i-rate abayisebenzisayo yona ngokwayo yomiza xotha abantu baze bachine bedinga imali yaphandle. Khathesi i-official rate yethu, i-auction rate, it's around 640. But wazafika enye indawo bathi imali yonke siyayivuma, bakutshele i-rate ye-1200, bakutshele i-rate ye-1000. Khonoko kwakwenza ukuthi lawo bona ukuthi laba izinqabe yivuma, but ama-condition akhona ngiwaza kuxotha kuzezidingela imali yaphandle.
Umnumzana Comfort Mujekeza, isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo labathengi e-Consumer Council of Zimbabwe. Okwamanje ke sizwe ezisemaphephandabeni achiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi umphathintambo wezamafekitali unkosikazi Sithembiso Nyoni usethembise isizwe ukuthi umumbu okhona eziphaleni wenela kuze kuyefika ihlobo lomnyaka ozayo. UNyoni wazisenjalo ukuthi uhulumende ukhulumisana labamafekitali ukuthi bengakhwezi mahlayana intengo yokudla lenye impahla.
Iphephandaba leSunday News lilo daba lokuthi isigaba seMathebeleland sesilahlekelwe zinkomo ezedlula inkulungwane eziyisithupha lengxenye 6500 ngenxa yendlala. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbono yenu elisithumele nge-WhatsApp.
Siyabingelela emsakazweni, siyabonga. Lusizi olukhona kumaZimbabweni eBhayibhisi yamanje bezingelwa ngama-political party onke, kusale nje la eSouth Africa EFF kuphela kuze kuhambe lama-operation dudula ama-Afrika bavimbe amaZimbabweni wonke ukuthi angangeni. So umbuzo wami sekutheni abantu bezanu yibona abaphethe lelo lizwe lelo, balubona usizi abalukhanda kubantu ukuthi passport bayikhuphule yaba ku-200 ngapha abantu bengasebenzi beyidinga leyo passport. Ngisho labasekhaya abasebenzi basebenza ku venda bephila ngayo leyo passport, kodwa ikhulumeni kamnanga kwakho enelisile ukuyikhuphula leyo passport ukuthi ayilala unembeza kubantu. So umbuzo wami sekutheni bonke abakhulumela izano abafana labo Belief Gawule labo Malaki Nkomo abathi imisebenzi ikhona, baya kubona yini usizi abasikhandela lona esesifuna ukuthi labo ngelinye ilanga bavume iqiniso ukuthi siyavuma sehlulekile singabantu bezano? Uma bengakuvumi lokho baza kuvuma nini abantu bebabona behlupheka imihla namalanga besehla senyuko bedliwa zingwele bebancitshezwa bancishe ntsho lepassport ukuthi abantu beZimbabwe abantu bezano banenhliziyo embi engakanani abantwini beZimbabwe. Ngilethemba ukuthi bonke abantu ade bengakaboni ezano bazobona manje. Siyabona.
Studio 7 linjani lonke basakazi bethu, nginelisethulela izindaba ezinhle, indaba ezimnandi lisasa ngomumo weZimbabwe. Thanda lokubingelela abasekeli abalalela Studio 7 bentanda ukuphendula leli jahaleli abathi Joseph Shumaka tu Joseph uhlala ngaphi kwelizwe kanti uhlala ngaphi kwelizwe kuhambela umuntu unqayeza ukuthi khona eZimbabwe kuraiti ekwathinithini uncuba ukhuluma amanga yena iqiniso asiyela lana kuyini angapho simbhuluzela thina abo zama ukuthi asihloniphe lo muntu lo siyamhlonipha kakhulu. UJobe Sikhakathi esi usejele ubolela phakathi wabothelwani ungazwasithe ukuthi uyiphula izinqumo zani nabo simbhuluzela thina.
Studio 7 cela lisikhuzele uJoseph Chuma lo ongumuntu omdala okhuluma ngokuthi unenkampani yiphi inkampani abanayo ngaphandle kokuthi bebelokhu bebulala umnotho welizwe siyaphambile bethi bona barezimali zabo yiziphi izimali zabo abanazo ngaphandle kokugebengu babona benza abantu abazama ukuthi besihloniphe. Studio 7 sizwe seZimbabwe sidubekile sikwamanye amazwe manje ngenxa yokuhlupheka elizweni lethu. Sithi siyabheka labantu manje ma ungabheka abantu babisele emuva emfuleni lapha ngezizalwane zeSouth Africa sithwele nzima phila nzima ngana silala izwe lethu kodwa izwe lethu likhona. Cela abantu abezama ukuhlonipha abantu ezani bedle kuhle imali ezani bengafuni ukusiphambanela emakhanda beabantu abadala abalenwele ezimhlophe akube sihloniphe kwelinye la.
Studio 7 siyacela cela nisincedise impela indawo zesikoleni sikhathele izikhulu fees ezikhuphuka njalo nje ngale price yale sikole ungathi uyazenzela nomuntu. Siyacela uma ngabe kukhona lapho singabhalela khona isisize sibhalele khona sikwathi simtshintshe uSharon aphumele bamini aye ngoba asikwazi abantu bade futhi suka le emashonale izodisturb abantwana esikoleni lani abantwana bafunde ngenxa yakhe.
Salibonani kustudio 7 nabalaleli bakastudio 7 ngabe linjani bantu bakithi? Ngikhona into engingayizwa kahle ke mina la ngale ukholo ngabantu basekhaya kwenzakalani uhulumeni udina kumele izikolo zisuke emakhaya emareserve ziye ku-$5 ema-town ziye ku-$20 but already vele emakhaya sezigijima labo $30-$28 leyo yimali efakwe ngubani ke lezi njengoba kusezikolo zikahulumeni ngaleso sikhathi? Kanti waye kudlalwa ngabantu kuthiwa imali engaka but mawuthi uyafika khona uthole ngayisiyo leyo mali mayethi ema-reserve izikolo kumele zibe ngama-$5 manje sigijima labo $20 ezikolo zasekhaya. So lapha onamanga ngoba uhulumeni laba amanye bayazenzela bazedela izimali ezikolweni angisaku-understand-i ke khona lo kanti waye kudlalwa ngabantu basezimbabwe sokulela ilizwe kudlalwa ngabantu phela into esegcekeni kuthiwa ama-passport ngama-$150 but abathatha ngabo $190 ayi kwani bezanu-2F laba ayikhona bazokugembula ebantwini straight okubona ukuphi igovernment izothatha imali ebantwini ngale ndlela eyiphatha ngakhona
Studio 7 injani basakazi be-studio 7 hayi siyazibizwa indaba mpela elisibize elisinikeza zona siyazizwa indaba elisinikeza zona siyabonga kakhulu umusa ongaka lisazisa izinto ezenzakala eZimbabwe zifihlwa izanup f siyabonga kakhulu hayi lo okhulumako lo ngu-Kenyas Kennedy ozinzela ngokuhlala eGoli la
Studio 7 good morning ukhuluma logatsheni ndakhuluma ogatsheni South Africa labantu bayamangalisa bathi imigwaqo le onjengabo-plant road imigwaqo eona ngabo-5 yibapho group 5 bakhona group 5 yadiliva kudala akusela group 5 yakudilika group 5 ayisekho le company ekuthiwa i-group 5 bona bayazidlela nje imali besesisithithi ugroup 5 esinya 5 yawa kudala ayisekho
athi kungena iCovid kwabakhala ngayo iCovid bazenza abantu abaluzwelo ebantwini bazenza abantu abalusizo emphakathini iCovid siyadlula kodwa iZANU-PF lokhu iqhubeka ibulala abantu manje bajika bekhala ngamasanction bethi ama-sanction yiwo athi umnangagwa ayethenga izikhali zempi imali yokuyathenga izikhali zempi abantwana bezimbabwe bebulawa indlala uyithathaphi yena ilizwe lilama-sanction imali yokuyathenga izikhali zempi uyithathaphi why engathathanga le mali wathengela abantu ukudla ama-sanction yiwo akwenzayo konke lokhu yiwo amthumayo ukuthi kona ayethenga izikhali zempi imigwaqo ifile kodwa imali ngamagqibagqiba ezindlini zabo kumanje bakhuphula ama-passport bakhuphula ama-school fees bathunywa ngama-sanction izinto bayakhuphula kodwa ilizwe stilikalilatshintshwa akutshintshi into elizweni kuloko kugudeka kutshona kusiya phansi wesi i-covid siyadla babesavika nge-covid COVID kurojwa kuthathela abantu izimali kodwa manje still iZANU-PF lokhu iqhubeka ibulala abantu COVID siyaphela kudala laba abaseyi-government yabantu labo and ngeke bafa basiza abantwana bezimbabwe kumanje bazofika ngama-sanction bethi ma-sanction kanti lizwe bani lingatshintshiyo and kuloko kusiba wesi sibona izimali bayakhuphula bayakhweza bathatha befake ezindlini zabo
yabone ukuthi vele umuntu angasutha uyasutha kubi yadanisa ukuze umuntu wakini sikhona le eflabos ekhuluma idoda enjengani le ekhunywa ngenalo umalaka inkomo ngoba yena uyasutha uyadla yikho sokumele abuyezokhuluma ukuthi abantu bavuke bazena asiyalanga uvuka sizenzele vakula abantu abangalifa njengabezimbabwe thatswayi singafanga 2008 thatswayi singafanga nge-lockdown le abasebeyisebenzisa iziko lokuthi lockdown but sebethole i-chance yokuthi basikhathaze ngisho kuphela sisendla wayekhuluma ingcekeza enje because yena uyashuta ungathi abantu bavuke bazenzele right kathesi i-employment eningi kuyini ngabantu makhomba khona labo afuna ukuthi ayenze khona lokho abantu bazithengisele emsikele etown bethengisa amabhele into ezinje amabhele ukuthi baphilise imoli zabo babathathela futhi abantu babo but yena ngoba ngwezanu uyashutha asizositshela ukuthi sivuke sizenzele sizavuka sizenzele njani i-council yakhona nje bayifuni yazi into ezicaphulayo umuntu wesimpinzi yazi le nto ayikhuluma le ingcekeza ukuthi kube le msebenzi ngizike futhi ekhuluma unye i-statement kwakhe sithi kube le msebenzi evulele last year yiphi imisebenzi eke yaba khona abantu besounyezanga apho lalo khulu wakhe omnyangakho la kukhweza i-passport abantu abafuni ngihlala ezimbabwe aswaye befuna uthatha ama-passport babaleki yena uyakhweza kuphela umuntu ofuna uthatha i-passport azayivukele ekuthweni utshengisa ukuthi lapha kasafuni uyahlupheka don't anzima i-passport yakhona siyikhwela
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318 siyacela balaleli lingathuki njalo lingathumeli imilayezo ekhuthaza udlakela kumbe ukubandlululana siyabonga Ukuze Melika, umphathi intambo wezobudlelwano bele Melika lamanye amazwe umnomzana Anthony Blinken uphakathi kohambo kwele Jordan lamanye amazwe ase Middle East emzameni ukuthi impi yakwele Israel lebutho le Hamas elakwele Palestine ingaqheli. Amabutho awe Lebanon awe inhlanganiso ye Hezbollah abikwa lawo esebambisana lawe Hamas ukulwisana lele Israel. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Dan Moyo.
Impi yeHamas leyi leIsrayeli ukuphela kwayo ngokubona kwami ukuthi bahlalisane phansi bavumelane nge two-state solution eyayiphushwa ngoBarack Obama labo Bill Clinton, ngoba ukuthi iIsrayeli layo iqhubeke ilokhe i-invader umhlaba owamaPalestinians befaka ama-settlers abo lapho, yiyo into eyenza ukuthi kungabi lokuzwanana phakathi kwe-Israel leHamas. And okunye iHamas I think ayisela choice manje, kumele ivisele abathunjwa laba eyabathathayo from Israel, ngoba i-Israel ayisozi stophe. I-Israel ithi yona izimisele ukuthi vele ibhubhise konke ukuthi istophe iHamas once and for all, ukwenzela ukuthi iHamas iyekele into yayo yokube i-invader i-Israel. So ngaphandle kokuthi bahlale phansi bakhulumisane, angiboni mina kusiba lokuthula
ngokubona kwakho umongameli Joe Biden uyiphatha njani indaba yonale e-Israel? Simzwile esitshengisa ukukhathazeka ngendlela i-Israel engani ilwisa ngayo abeHamas, okuthiwa khona sokubulawa abantu mahlayana. Ubona njani udaba lo?
UBiden usebunzimeni masiya ngaseqinisweni ngendaba ye-Israel, ngoba i-Israel ivele ile support eningi lapha e-America, and so ukuthi uBiden angayisupport Israel kungamfaka ebunzimeni. But sibone ukukhankasa ama-demonstrations enziweyo amaningi worldwide actually ekhondema indlela i-Israel ebomba ngakhona iHamas, ngoba sekufe abantu abaningi especially abantwana, and into le ayiphathi abantu kahle. And so uBiden akafuni ukuthi at the end of the day abonakale njengomuntu osupporta ukubulala abantu okunjalo, abantu aba-innocent ama-civilians esikubona kusenzeka eGaza. So uBiden I think yena either kumele atshele i-Israel ukuthi no, imani kancane njengoba belokhu ezama ukuthi athi makube le-ceasefire, but the only way ukuthi i-America kumele ingathi iyastopa i-financial support lokuthumela izikhali e-Israel ma kukuthi i-Israel ayivumi ukuthi kube le-ceasefire, ukuthi kuhlalisane phansi kukhulunywe.
Lo ke ngumnumzana Dan Moyo ocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseVirginia ngapha kwele-Melika.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Isikhathi kasisavume ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Kusungulwe umkhankaso okhetho lwe-by-election kusigaba sephelandaba chabalala lixuku le-CCC elithi unkosazana Mo Blessing Chuma nguye ozamela lesi sigaba, hatshi umnumzana Gift Ostalo Sesiziba. Ube kulo umnumzana sengezo chabangu embuthanweni lo. Ukukhupha intengo yokudla iyakhuphuka ifika kuzinga eliphezulu okuzabangelwa ukuthi inengi lilambe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Olivalelisayo ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye nguChris Gande.